sikomba west lama ward akona pechivu angu 45 edropheni ilamanya amawards angu 45 emabazi nokulama recycling ilamanya njalo asemakhaya ama communal area makhaya kudala ona lana wonke amawards angu 19 so bese sigqoce abantu ade bevela kuma ward 19 lama candidates abo ama council kuma ward ona lawo le candidate ka MP ebonisana besenza ama team abo ukuthi bazasebenza njani ngokubuya kokhetho lokuthi bazancedisana njani ukwenzela ukuthi laba bangaka register ukuthi bavote register ukuvota. National chairman ukhulumile, vice president ukhulumile, lami njengopresident ngakhuluma labo ukuthi hayi isihlomile akungenwe emsebenzini, sesifikile isikhathi sakhona akungenwe ke ukukhala lapha kuncediswane labo mama labo ntanga ukuthi uregister ukuvota ngoba iregistration yabuya ngaphansi kweconstitution entsha eyamalanga angu-30 la ezabuya njalo sibaxwayisa ukuthi hayi bangalaleli laba balokhe behlala bekhonkotha ukuthi kulokhetho bakhonkotha ngo-2011 ukuthi kuyaba lokhetho bakhonkotha ngo-2012 ukuthi kuyaba lokhetho bathi ha lo nyaka luyaba khona ngo-March ngoba sabatshela kusukele ekuqaliseni ukhetho luzaba khona kwamba eZimbabwe luzaba khona kumbe ngo-August ngo-September hathi ngalo June okukhulunywa ngabo
sikhangela umhlangano wenu lowo lihamba lisenza imihlangano efanayo yini
khonokho ebesikwenza lamhlanje siyakwenza indawo eziningi ama constituents amaningi sesakwenza ama constituents angu-5 wonke wakogudu ayegudu district sakwenza ama constituents wonke amahlanu futhi awechipinge sizabe siboda sikwenza kuma constituents wonke khonokho sikuhlanganisa kwezinye indawo lama rally ngesonto yena lebuyayo sizabe sise rally ANC South lapho futhi sizabe sikhuluma labantu sibakhuthaza ukuthi kuye register kuye vota nxa iphetho lapho esemfike khona yiprogram yeselayo eza sihambisa ama district wonke sizabamba amanengi akhona ukuthi silungiselele.